sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela umsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku 18 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lweby election ngenyanga ezayo.
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibesikhangelela kubi abajabanga ngomsebenzi omuhle esiyenzele iZANU PF.
Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilizelwe izakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu ababulewe ngumbane.
I-climate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi uma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele.
Inhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ithi uhulumende sokumele abhadale izisebenzi zakhe imali edlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga.
Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxala ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya ku-section 65 osivumela ukubhikitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lweby election ngenyanga ezayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wafaka ilanga langomhla ka 11 kuLwezi ukuthi kuvotwe esigabeni lesi kulandela ukubhubha kukamnumzana Christopher Mutonori Rhodes owabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho lukaNcwabakazi. Ekhuluma lomsakazo weZFM Stereo izolo, umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka uthe inhlanganiso yakhe izaphathisa ibandla leZANU PF nxa lingafaka isicelo. Sixoxe lomsaka olandula ukuthi inhlanganiso yakhe ilobudlwangudlwangu.
Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla leZANU PF lisibize ukubana silincedise, ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate umntwana leZANU PF, sikhona ukubana iZANU PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho-ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu awe-Gudu West bakhona balindele ukubana iZANU PF isitshele ukuthi sihambe njani, sisebenze njani. Ngamafitshane thina ihlanganiso yeFAZ ikhona ivula amehlo, ivula indlebe, imelele uncedisa ibandla leZANU PF.
Manje njengoba abantu abanengi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibesikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiyenzele iZANU PF. Ngakho ke ibabe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthwa iFAZ isincedisa njalo kuma by election. Sikhona ukuncedisa kuyo wonke ama by election engabe khona, bizwa siyancedisa. Asilani lokuthi ilaba bangasithandiyo bakhulumani, bakhuluma njani ngathi. Siyakwazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze, befunga ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho-ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu eleFAZ or inhlanganiso yethu eyeFAZ, thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo, ethokozelwayo ngoZulu leZANU PF.
Hello ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka umkhokheli wenhlanganiso yeFAZ. Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilikelwe izakhiwo kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu abatshaywe ngumbane. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi bengahlanyeli kodwa bethathe leli thuba ukuphendula amasimu abo ngoba leli zulu alisoze line okwesikhathi liyinsewula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yikuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto lesizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo futhi uma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele so yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqotho kubelo le monakalo izulu lakhona linqalithe lana line litshiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi i-climate change ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu outer space elangeni usibhobokile kumbe isivuthukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo intuthu esithunqiselayo ngama-industry ethu lezimota. So yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ingani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalokho?
Yikho kuboneka khona okutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangamandla libe lolaka libe leziqotho kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazejwayelanga?
Kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa i-adaptation, baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ngithike emaNdebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu lengendlela esilima ngayo abantu bese silikwazi gijimisa ukulima ngamatelekitha sibhubhuda umhlabathi sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani lamazwe athuthukileyo ama-developed countries wonke umuntu sesithenaka kubuyelwe ku-state sendalo kungabile industrialization. So kusikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo senza imikhankaso sisebenza lengatsha zikahulumende lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo lamankampani ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka uyanjalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba umnyaka ususiyaphela inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi kumele izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala ziphiwe iholo elingamadola adlula inkulungwane i-$1,260 ngoba ukugugudeka komnotho sokundlondlobala. Isilinganiso semali efunakala ukondla imuli elabantu abayisithupha isingamakhulu ayisithupha 6 million Zimbabwe dollars, sinyaphinda njalo 600 US dollars kumbe 2.4 million Zimbabwe dollars. Kodwa amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende zihola imali engamadola angamakhulu amathathu US$300. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala sikhangela umnyaka vele ususiye kuphelele, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, over datum line $600, i-basket for FM Love 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyele emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende, particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, yabe kubo 30% plus. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabi ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi sikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Esikukhangelayo asikhangeleli ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle, sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyini ukubuza ilizwe, besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwa nebene bayo. Aba obene belizwe yibona aba badubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi i-diamond lelo okuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwaphila nge-2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700 and something. US dollars bakhathana lokufika eduzane. Kahle kahle tsho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savote. Abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha, ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu baba badubekayo, but kathesi ugovernment lwana uzimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho njengoba kukhanya selike layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo oka 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi ziyilokho, izisebenzi ziyabumbana njengakathesi, sikhangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende omutsha kumele ayethuke ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zezizamkhumbuza sezizithethe isinqumo sika-section 65. I-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuyi emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see me? Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abahlanu ababhubhe ngemva kokutshaywa ngumbane ngesikhathi kusina izulu lesiqotho ngomvulo. Oyedwa ubhubhe egogwe kuthi abane abemulinye ngabebhuhera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe uTafadzwa Kavinga okekaloma ngemva kokugamula wabulala omunye undoda kade ecabangela ukuthi uthandana lomkakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani wasaka balaleli baka hei kwelakithi leZimbabwe sekude uze sinqobe lempilo ngoba mase senabantu abanjabo sengizwe thaba abathi ababhekele nje kuphela izisu zayo ukuthi kungathiwa nanti qatha yenza lokhu yenze lokhu abantu abanjabo sengizwe thaba nalesi sikhulumeli sakhe lesiphalikhaliphandibhugeni akude la esiyakhona ngoba nanku bazisukelana bamakana le-tricks i-tricks iyayisiye ngebhola yebo kukhona izinto abazihlolayo kodwa ngithi ngabe bayekile izinto ze-tricks bafona uma kwabo lokhu abazakwenza abantu bebone bekuthande nxa bekujabulela bebalale manje kathesi baphenda ukudiliza nje i-tricks ngoba bephiwe imali yizando khalipani ukhalipani kugeneza ezingathi uyakwazi ukusikhulumela esikhulumela ngaphi izinto zisonakala kangaka izanu iganga ngathi kani waye bengamaki izanu ibuye lebhola ngoba lapho kuyaze kulunge khona lela ilizwe hayi abantu bazalilahla ithemba ngeke lilunge lela ilizwe ngoba ligcwela inkohlakali zabantu ukhalipani bhugeni lalo usengezo chabantu bakhohlakela abadala labo akulalutho abalulungisayo bamosha wesi kungathi uyalungisa le i-tripu sibe kule bibande besibhekele ukuthi lingazama ukukhipha izanu yona banika izanu amandla
njani hayi siyabonga sekwenzile usekhitha general wezanu khangelele ukuthi umgenza uzayikhipha le-70 leyi njalo khangelele ukuthi usekhitha general uzaqhubeka arikhole futhi abanye njengoba igemu edlalwayo khathele ngezanu PF bedlala amagemu okuthi okungahlonitho ongahlonipha abantu so usekhitha general wezanu sekwenzile 70 kumele iphume so siyabonga umasinga lapho kobulawa iphumule emadokini
istudio 7 sawubonani salubonani lonke emakhaya nasemadolobheni yazi into engiyithandayo mina ile nto enje eyenziwa uChabangu nokhalipani phugeni ngaloo le nto le ngiyayithanda le ngiyayithanda kakhulu noma bekhona abanye balokhu bebuya ngokugxeka okhalipani bedbsenthat kwashwa kwenzakalani mina kodwa le nto ngiyayithanda futhi anginxusi bani ukuthi siyithande if wena unengqondo ezipheleleyo ungwemathebeleland kunokusebenzisa sakahle ingqondo zakho umamele ukuthi labantu bakhuluma ngani nawe futhi uzoyithanda ngoba lamadoda alwela ukuthi singasetshenziswa lezi zinto zempumalanga lezi zingasihambeli phambili ezintweni zisikhethele abantu ukuthi la thina masitha kube nje bona bathi hayi hayi yithi esiphambili sifuna kube nje yinto le amadoda lalwa ngayo nawe kade ungakayizwisisi awuzame ukuyisisisa kahle ube lesisombululo obususitsho ukuthi wena uthanda ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga na kuyo yonke indawo ufuna ukuthi bakukhonyele na mangabe ufuna bekukhonyele continue ke bekukhonyele thina ke singafuni lokho nathi sizohamba nalabo abantu abangafuni lokho
Studio 7 njani abalaleli nabalandeli bonke jikelele sizwa nje zezindawo zokuthi uzoxotshiswa namalozeni ayezalo ababaxotshe special nje abantwana babomnangakho ababakhiphe kwenzela ukuthi ilizwe libonaka ukuthi ilizwe akusikhampani ilizwe labantu ngabe umuzi wakomnangakho antame sokuyikhampani yabomnangagwa yokuthi libuliswa isitina sikagiliti khona yiso esilibulisayo kudaya abayenze fanane njalaba abaxoshiwe be-TCC
umsakazi ninjani umsakazi we-Studio 7 hayi thina siyaphila nje sibona imvula lana kule South Africa eloku inetha maqeda ukunetha yenza umoya umsakazi ingachitha isikhathi ingene kuleyo kuxotshiswa kwamalungu asephalamente alaba abantu abayi-2 usengezwe Shabangu loyo nalo omunye we-ZANU PF yazi ngithi abantu abayekele ukudlala lokho abakwenzeka kudlala impela badlala ngesikhathi sethu sokuthi kusetshenzele umphakathi owavothayo usithi uvothela abantu obathandayo baqale bebangisana ngokuthi iKZANU PF iqilibezele manje sibuphumile kuloko okuqilibezela manje sebegene ugcine kulokho njalo futhi okokuthi bona afuna ukuxoxisa amalungu amaparlamenti pho kuyosetshenzelwa nini uZulu uyosetshenzelwa nini Msakazi uyosetshenzelwa mhla ku-10 yazi lento eyenzakala eparlamenti ngathi ngumandlwane nje kudlalwa kudlala umandlwane nje ngempilo zabantu abake beke nje ukudlala ngabantu basebe bahlangane bakhulumisane labo bakhethwe eparlamenti ngabantu kwathiwa bazobamela eparlamenti ababayeke benjalo nalabo beze-NPF abakhethwe ngabantu kwathiwa bazomela umphakathi ngaseparlamenti abayeke benjalo hayi lento leyo ukuthi manje kudlala umacashelana kuyaqoshwana kuyaqoshwana ngiyayibona kodwa lento leyo ukuthi isikhathi siyahamba kube manje sebeqalile ngoba avele ilizwe lethu limdlondlobele limadlondlobana nje limadlondlobele nje ingenye indlela kodwa ke into abalako bebhizi ngayo yokuthi babhizi baqosha amalungu eparlamenti kuzoba siza ngani khona lokho ngiyayibona kodwa into enzakalayo ezweni lakithi umbuso ngathi abantu bezwe lakithi bahlulwa nje umbuso nje umbuso ngathi uyabahlula serious ngiyabonga Msakazi ngena wamaningi dankile
Studio 7 ngichona njani basakazi labalaleli lokho osokwenziwe kuzana uPF ukurecall ama members of parliament ayi 70 akumangazi uma ungayibhekisisa kahle lelo daba indlela okwenziwe ngakhona uqala uchaba wabiza abayi 30 namhlanje manyika use urikhole 70 amalunga ezana PF kubonisa sobali ukuthi liqhinga lezana PF ukuzama ukususa amanyala abawenzileyo ngokuriga sebebonile ukuthi babanjiwe ngobugebe ngababenzayo kuma elections so le kuyindlela yokuthi bangaziyanisi ngoba imibiko ezeke lesedele AU nabo European Union bavele bawachitha ama results okhetho so umnanga uhlanipha kakhulu ungangukuthi uzama ukuthi angazifaki amehlo abantu basakwenzwa kanje so akusonto mangazayo kuliqhinga lezana uPF ukuthi kube lokhetho lutsha eZimbabwe so iqiniso lele ngiyabonga ukukhulumayo ngozinja ziyamgogoda
salibonani salibonani ku Studio 7 ibingelela bonke abasakazi abantu bakithi Zimbabwe besicela ukuthi nganithwa kwenza ukuthi sincediseke ngokugebhelwa idamu endaweni yaselugamba kwesikhobokhobo inkomo zakithi ziyahlupheka ngamanzi sibhompela mchokotho siyacela ukuthi nganithwa igovernment ingenelele nabantu abangasixhasa nje bekule damu elaphekwa kudala la manje lokho kunjalo kungakayenziwa kodwa siyacela ukuthi sincediseke lapho endaweni yaselugamba amanzi ayedlula sifisa ukuthi nganithwa ke bambeke ahlala inkomo zinathe emchokotho labantu abangakwanisa ukuthi kube lezi ngadi bangavula amabhizinisi abo ngokulima kodwa silamanzi
Studio 7 njani ya ngathanda ukukhuluma kancane abantu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe kabaqedisisi njalo kababonti izani basebenzisa ngendlela ezinye kathi somunye uthi uchaba ngakho right sibili setyenziswa izani kweqiniso sibili ukhathese bathi uchamisa ukhanda ukule khandelomi leyo ngontando kayiphikiswa lo thongarayi batsho njalo befuna ukudiliza iphathi ye-MDC lakange bakwanisa ukuyidiliza khathese befuna ukusebenzisa lolwana isystem yabe yadlulayo futhi ukuthi kuchamisa so abantu bakithi eZimbabwe bengakuvumeli khona lokho umbuso kamnanga kungcolile ngaso zile right kazange wabusa indlela enhle umnanga kwazoza kuse futhi indlela e-right ebantwini khathese into eyenzakale Zimbabwe ngamatope kuphela kusende kusohlelo kukani kuqatshwana ngasakucabayi ngamnaka kwangikhona ngokwelizwe sesikhangele okwabo uhlale kuqotshwa abantu kuqotshwa abantu kusenzani yikho kwakhe kuphela kwazi kathesi abantu kulizwe lifile liyonakale nakacabange lutho kuphela kwacabanga ukudiliza amaphati bacabanga ukuthi kuchanesi ucabangani khathesi ukukhuluma ukungcola into ezingaqeda kale into zezimama amatope amanyala abantu abadala benza into zamanyala lezi kuyayiyangisa kulalizwe elibuye linje elaphrezidentifaka wezimbabwe layidoti lanenzakalayo umbuso wezani ungcole kakhulu ungcole kungcolangcolangcolangcola ingcekeza sibi ngiyabonga ukuphuma ngosibanda ngole butswana hleyi kuyakucaphula kwinto kwakithi lokho
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Israel lamuhla ngesikhathi kule mbiko ephikisanayo eyokuthi ngubani obhombe isibhedlela seGaza lapho okubhubhe amakhulu abantu. ngemva kokubonjwa kwesibhedlela inkokheli yele Jordan ebikhangelele ukuhlangana lo Biden ihle yathi engazafika elizweni labo. Ele Israel lithi ayisilo elibhombele sisibhedlela lisethesa icala amabutho eHamas lawo akuphikayo lokhu. Uhambo lukaBiden lukhangelelwe ukutshengisa usekelo lwe-Israel lokuphathisa eleGaza ngoncedo lokudla lemithi. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi le eHamas le-Israel thina lathi sikhule ivele ikhona kuyadanisa ukuba abantu asebaxabana isikhathi eside singaka lokhu ebengakatholi indlela yokuthi behlalisane. Bona nje ikuthi i-situation yakhona seyaba ikuthi kulen one side is very powerful, other now totally vulnerable power. It will take e-willingness on the powers that be i-America le-Israel to ukuthi treat the Palestinians njengoba lathi ekhaya sikhalela ukuthi ife and treatment njengoba abantu nje umhlaba omkhulu sihlale udaba lwabo lolu asazi ukuthi kumbe luzalungiseka njani. I-Christian quarter is the one that gives the Israel a lot of power. Yona i-Israel bona amajuda Jesu yena benze kind of an situation yakhona asazi uzalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa sokulokungahlaliseki kwabantu lapha kwele Melika ngodaba lwempiyonale osekubangela ukubana olunye usane lubulawe ngoba abazali bengabesimuslim. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo elizweni leMelika?
Uyabona lapha eAmerica vele i-anti-Jewish sentiment ibivele khona. It has been very strong. The Nazi Party was very strong lapha eAmerica. During World War II, iAmerica yadinga ngenelanga World War II amashuda ebulawa. Yaze yangena isibhonjwe iJapan. Otherwise, there was a very strong lobby ukuthi iAmerica ingene on the German side. Yakhumbula ukuthi ubaba kaJFK was ambassador to London. Niwathengisela amajelimani. And fast forward, size lapha, yakhumbula uTrump lapha namamatches lana eCharlotte unkazana. Lana azaqhutshwa imoto ama right wing matches yakhumula ukuthi their chant was Jews will not replace us. Lapha asiyonto enta into it's one of those things the America is angifuni ukuthi it covered very well but ezingekho ku mainstream news kodwa ezazakalayo ezazikhona unfortunately.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
La malumo sikhosi dlala usikhosana esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo. Izulu lesiqotho libulala abantu abahlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.